sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla zimashumi mathathu kuNcwabakazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ngifuna ukuthi lizwe ukuthi kuyini esilakho ngaphakathi kwethu, the message yesesilayo. So ngiyalibonga lonke ma-chairman, women's league, no veterans, collaborators, itenies, lonke eliwinwe namhla lapha.
Abasekeli bebandla leZANU-PF batshengisele eHarare njengendlela yokuveza usekelo kunkosikazi Grace Mugabe, njalo beswela untombazana waseSouth Africa othi watshaywa ngunkosikazi Mugabe.
Kukhuluma ngama-individuals laba ababothwa kumbe bathunjwa bathatha esingasakwazi ukuthi bakuphi. Especially eZimbabwe sikhuluma ngabantu abanjengabo Patrick Nabanyana, sikhulume ngabantu abanjengabo Babuchi Zuze, sikhulume laye ubabuyisa isigamara.
Abalwela amalungelo oluntu baxothoza uhulumende weZimbabwe phezu kokunyamalala kwabantu abagoqela uItai Tsamara ngesikhathi kunanzwa ilanga labanyamalala ngezizathu ezihlukeneyo emhlabeni jikelele. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zikhathazekile ngokwehluleka kwehofisi yezithupha lencwadi zokuzalwa ukuthumela izisebenzi ukuthi zizobasiza ngalezi ncwadi bekhona le eSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasekeli bebandla leZANU-PF batshengisele ezitaladeni zeHarare namuhla njengendlela yokuveza usekelo lwabo kunkosikazi Grace Mugabe, njalo besola untombazana waseSouth Africa othi watshaywa ngunkosikazi Mugabe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingoma beziculwa beziveza ukuba ukhona okhulunywa ngaye lanxa engazange abethwa ngegama. Umsekeli womgcini sihlalo welinye icele labalwa impi yenkululeko elikhokhelwa ngunkosikazi Madita Webby Chimene, umnumzana George Mlala uchasisele uZulu ngesiqokoqela salokhu kufola okubizwe ngesiphangiphangi.
Ngivule ukuthi lizwe ukuthi kuyini esilakho ngaphakathi kwethu, the message yesesilayo. So ngiyalibonga lonke ma-chairman, women's league, war veterans, collaborators, detainees, lonke eliwinwe namhla lapha. Ziyatshengisa ukuthi umama ule support, umama ulabantu. Lonke ngiyakwazi ukuthi libuye lapha lizezibikela ukuhlukuluzwa kukamama uDr. Grace Mugabe.
Wathi yena labanye bakhe bengasoke bambukela nje unkosikazi Mugabe ochazwe njengomama welizwe ethukwa mihla yonke.
So ngithi mina kaku umama uDr. Grace Mugabe kayisiyo ukuqala. Nga ungafuna ukuhlutshwa nguye, don't harass her husband. She will respond. This happened to Queen Sheba, go to the Bible. This happened to Lord Kay. When things were getting tough, abantu sebedelela ukuthi lo bhengula iyagula. Lord Kay stood up.
Inkulumo yalo zithi ngumgcini sihlalo uQobo wabalwa impi yenkululeko unkosikazi Mandita Webby Chimene ilandule udaba lochefu ebiwa yafakelwa umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa wacina esiyakwelatshwa eSouth Africa. Oqondisa uhlangothi lwenhlelo zeZANU-PF enguye njalo umphathintambo wezenzakala elizweni uDr. Ignatius Shombo uxwayise abekade bekulombuthano ukuba mabazithinte lanxa ekhuthaze amapholisa ukuba abophe bonke abasebenzisa indlela zakulezi nsuku zokukhulumisana ukuthuka lokweyisa inkokheli kakhulukazi uMongameli Mgabe lomkakhe. Bebekhatshwe ngamapholisa abezanu PF befola bevelela ezigabeni ezehlukeneyo zedolobho ukuzabuthana esigodlweni sebandla. Isimanga yikuba amapholisa manye ancitshe imvumo abasakhulayo bamabandla aphikisayo ukuyakwethula incwadi yezikhalazo zabo ehofisini yommeli wakwele South Africa eZimbabwe, bekhonona ngokuvikelwa kwankosikazi Grace Mugabe ekubotshweni ngoba engumkamongameli phansi kwesivumelwano se-diplomatic immunity. Bekuleziphathamandla zikahulumende, abaphathintambo abambalwa abangamalunga njalo e-Politburo kanye lozulu embuthanweni lo owenzelwe ezanu PF headquarters, lapho bekutshaywa izilogani zokuchothoza ukungezwani lokufuthelana ebandleni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amazwe achiyeneyo emhlabeni jikelele ananze ilanga lokukhumbula abantu abanyamalalayo ngezizathu ezichiyeneyo namuhla abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe becothoza uhulumende phezu kokunyamalala kwabantu abagoqela umnumzana iTaiza Mara. Ilanga le-International Day of the Victims of Enforced Disappearances lahlelwa ngumanyano we-United Nations ngomnyaka ka-2010 ngenjongo yokukhumbula abantu abanyamalalayo lo kukhuthaza uhulumende ukuthi bahloniphe amalungelo alabo abaphikisana labo. EZimbabwe baningi abantu abaphikisa umbuso we-ZANU-PF asebanyamalalayo abafana lo-Patrick Nabanyama, uPaul Chizuze, uRashiwe Guja loZamara. Sixhume igqwetha elilwela amalungelo oluntu njalo engumqondisi wenhlanganiso yamagqwetha iAbameli umnumzana Tineyi Mukwewa.
Nxa sikhuluma ngabanyamalalayo sikhuluma ngama-individuals laba ababothwa kumbe bathunjwa bathatha esingasakwazi ukuthi bakuphi. Especially eZimbabwe sikhuluma ngabantu abanjengabo Patrick Nabanyana, sikhulume ngabantu abanjengabo Babu Chizuze, sikhulume laye ubabu uTaiza Mara. Lokhu kusicabangisa ukuthi uhulumende wethu ulokhe esenza ezinye izinto ezingani ziphithana ngamalungelo abantu ezifana nalokuthumba abantu ebebanyamalalisa.
Kahle kahle ungathi uhulumende weZimbabwe uyayihlonipha na imithetho emele ilandelwe ngamazwe omhlaba ikakhulu elondoloza amalungelo oluntu?
Kusobala ukuthi uhulumende waseZimbabwe kule mithetho ayilandelayo abona ukuthi engayilandela, kule minye ayalayo ukuthi ayilandele, imithetho efana naloku kwakathekiswa kwelungelo lobuntu, imithetho efana nale the right not torture. Uthole ukuthi iZimbabwe iphuzile ukuratifya kumbe ukusayina imithetho leyo enjengabo torture. Even though eZimbabwe i-torture isavunyelwa kusisekelo sombuso, uthole ukuthi amapholisa lokhe bekusebenzisa uma bengabopha abantu abangani bakhuluma ngamalungelo abantu. Uthola ukuthi abantu amapholisa lawo athatha abantu abachaye okungavunyezwayo ngumthetho owamalungelo abantu.
Indaba kaZamara yona ingaqedwa njani? Uzulu weZimbabwe kanye lemuli yakhe bengathola njani lokhu esingathi yiclosure?
Esingani sikukhangelele and abakukhangeleleyo imuli kaZamara bafuna ukwazi ukuthi uZamara ungathi uyaphila na, uma wafa wabulawelwa ngathi, nxa kulo mzimba wakhe ungathi, ukuze bawuthathe bawungcwabe.
Umnumzana Tineyi Mukwewa ligqwetha njalo ungumqondisi wenhlanganiso yamagqwetha iAbameli sixoxelayo ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zithi zikhathazekile kakhulu ngokwehluleka kwesiphathamandla sehofisi yezithupha lencwadi zokuzalwa umnumzana Tobayo Mudede ukuthumela izisebenzi ze-ofisi yakhe ukuthi zizobasiza ngalezincwadi kwele South Africa. Bakhathazwe njalo isaziso sokuthi izithupha zabo zamazenge abazithweleyo kazisoze zemukelwe ekhethweni oluzayo. Kuvika uBenedict Nhlapo.
Umnumzana Tobayo Mudede umemezela ukuthi izisebenzi zeofisi yezithupha zizokwethekelela indawo ezijiyeneyo elizweni zitholisa abantu incwadi zokuzalwa, izithupha kanye nencwadi zabomuye. Lobanje loluhlelo luzasiza kakhulu abangelazo lezincwadi eZimbabwe. Isizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi azizwisisi ukuthi kungani ofisi yezithupha ingathumelanga ezinye izisebenzi emahofisini eZimbabwe kwele South Africa ukuze kusizwe izinkulungwane zabeZimbabwe abakuleli abangelazo lezincwadi. Isiphathamandla sebandla le-Progressive Democrats of Zimbabwe, umnumzana Mpiyezwe Nare, uthi uhulumende wazimhlophe ukuthi le imigoqo yokwenqabela abasemazweni ukuthi baphatheke kulolu khetho.
Abantu mostly abaku-diaspora ngabantu abahamba kudala izithuba zamaplastiki zinga-introduce. So ngomnye umsebenzi ukuthi abantu babuye bazolungisa izithuba zamaplastiki, baphinde babuye bazoregister, baphinde babuye bazovota. Uyabona ukuthi le yindlela nje uregister general ayisebenzisayo just ukuthi aregele for iZANU-PF.
Lobanje lohlelo luzaqala mhlaka 4 Mpandula kuze kube sekupheleni kwalwezi. Iningi lithi lithola ikhefu lokuya ekhaya kanye ngomnyaka, ngakho akusuke kube lula ukuyathatha lezincwadi. Abanye bakhala ngokuthi labalalo ithuba kuzabathathela imali eningi ukuthi bagade besiye ekhaya njengoba bezanikezwa izithupha zesikhatshana, kubuye kudingeke futhi ukuthi balande eziyizo nxa sesiphumile. Ezinye izikhalo zivela kulabo abalezithupha zensimbi osekuthiwa azisoke zisebenze ekhethweni oluzayo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi lokhu kuzakwenza iningi labasemazweni behluleke ukuvota njengoba sekuzadingeka ukuthi bayethatha lezi ezamanje ekhaya kata kulula ukuthola imvumo emsebenzini loba imali yokugada.
Ma kuthiwa izithupha lezi ezensimba zisafunekala ukuthi zisetshenziswe eZimbabwe, kunikezwa abantu nje less than 6 months, abantu bengaphandle, abanye baseZambia, abanye bakuphi kuphi njengoba sigcwele kangaka umhlaba wonke. So indlela yokuthi kungavotwa kahle ekhaya.
Abanye bathi besabela njalo ukuthi uhulumende uzathatha izithupha zabo abaphe lezi ezesikhatshana ahlale kuze kufike ukhetho bengakazitholi lezi ezifunekayo bese kuthiwa kabasavoti. Umnumzana Nare upha uhulumende ingqobe zokuthi acabangisise ngenyathelo lakhe leli akwenze kube lula ukuthi abasemazweni bathole lezi ncwadi.
Ukuthi ngabe bevele befuna ukuthi abantu be-register, ngabe bayafaka maybe ba-facilitate that ukuthi e-consulate sikhona ukuthi abantu bakhona ukuthola izithupha embassy, abantu bakhona ukuthi bathole izithupha. And sina as PPDZ we are appealing to ama organizations anjengabo SADC, abanjengabo United Nations ukuthi no, they should intervene, abangenele.
Kodwa ke sinye isizalwane seZimbabwe uNkosazana Sipho Moyo uthi njengoba kusobala ukuthi ngesikhathi sonke sokhetho uhulumende usebenza gadalala ukuvalela abasemazweni ngaphandle, kuzafuze abasemazweni laba bamelane lesimo esesikhona.
So engingakugqugquzela kumaZimbabweans amaningi ukuthi nxa lolu hlelo soluqalisile abenelisayo ukuyafika ekhaya lasemahofisini lawo siye register ukuvota silungiselele lolo khetho oluzayo.
Ukhetho luka-2018 lukhangelwe ngabaningi njengokhetho oluqakathekileyo kakhulu ekukhombiseni ukuthi kusukela lapho iZimbabwe iyavuka kumbe iyachabalala. Ministry of 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Ku Life Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum. Sixoxa ngesinqumo sikahulumende esokuthi abantu abalezithupha zensimbi kabasoze bavote kukhetho oluzayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje, uPraxedius Jeremiah uxoxa lo nkosazana Sithule Nicole Chuma ozalelwe koBulawayo wakhulela khona kodwa wazothuthela eNgilandi eminyakeni elitshumi lanhlanu edluleyo.
Salbonani balaleli, igama lami nguSithule Chuma, ngiphuma koBulawayo. Ngingapha England, sengileminyaka engu-15 ngafika lapha, ngihlala ngase-Manchester, kwela ko-Queen.
Wenza msebenzi bani vele?
Mina ngingumongikazi.
Wavele wasuka eZimbabwe ungumongikazi?
Hayi, ngafika ngazama ukufunda lapha njengabaningi nje abafika bezama ukuthi labo bezama inhlalakahle.
Kungani wangena emsebenzini wokonga?
Lapha elizweni leli umsebenzi kwesinye isikhathi oyabungani yasebenzeka nxa lisafika plus ngendlela nje ulimi lwethu ukuthi eminye imisebenzi kuba nzima ukuthi uyithole noma kuyiwo ofundeleyo ekhaya kuba nzima. So kwesinye isikhathi kuba ngcono yenze nje.
Ubuye le muli?
Ngathi ngabuya ngingedwa kodwa ngazojoyinwa imuli lo mna wami labantwana bami.
Babuya benganani abantwana?
Hayi, babuya bevele sebekhulile, abancane ababili abazalelela.
Kunzima okunganani ukukhulisa abantwana nxa sisemazweni?
Kunzima kakhulu ngoba sebesisa ukuthi ngabe silabadala ekhaya, siba lo mntwana wokuqala, abadala ogogo, omama, obabakazi babesincedisa ukugcina abantwana. Wawuvele ungeke watsho ukuthi lo mntwana ngoba wawumbamba umunyisa kuphela, umntwana wayengomuntu wonke. Kodwa lapha elizweni leli kuba nzima ngoba umntwana ngowakho wedwa, ukuthi uthole abantu abakuncedisa ukugcina ngoba wonke umuntu uhlala nje gijigijima ngemisebenzi lalokuyana.
Kuthi lapho eseyi-teenager?
Ye, abakhona kakhulu ngoba abanye basuka beqala ukuthi bese bezama ukuthi bethatheke ngosiko lwalapha bekhohlwelwe ethole ekhaya. So wena nxa uzama ukubacebisa ubafundisa ngelethu siko sokungani kuthiwa uyababandlulula or ngani uyabahlukumeza, bese kugcina lokuhluphana phakathi kwemithetho yaleli lizwe ngoba bona kwesinye isikhathi indlela thina sakhuliswa ngayo babe bengayinanzeleli ukuthi thina yikho esikwaziyo, babe sebebona ngani siyahlukumeza abantwana bethu.
Sengike ngabona enkundleni zokukhulumisana ezokuzilibazisa oFacebook ukhuluma ngenhlelo ophatheke ngazo.
Inhlelo esizenzayo thina siliqembu labomama, saqalisa i-group okuthiwa yiqoka izindlovukazi manina amahle. Sahlanganela silokuthi sincedise ekhaya, sithengele izibhedlela ingubo, sisebenza sisonke sibambene. Omunye lomunye ukwanisa ukuthi encedise ngalokhu akwanisa ngakho, especially indaba zezibhedlela. Kathe sesincedisa izibhedlela ezifika ichumi nxa ngingaphambanisi ngezingubo. Sancedisa lakosiphepha kuze kube lo monakalo, sahambisa lokudla, sabancedisa nje langengubo ezingu-120. Isebe sizama nje ukuthi siqakathekise ubuntu bethu khonokuyani okwakudala ukuthi kwakusiba lelima abantu behlanganele bencedane. Kuthi ngase ngilandi sincedisana ukuthenga izindlu lokuthi sibe nje ngabantu bamabhizimusi ebusiyafika engxenye iminyaka emine kumbe emingaki. Nanze ukuthi ule qembu labomama asebeyenze lokhu lalokuyani, asebethengile izindlu ezinje labo sebekubhizimusi enje enje. Yikho sizama ukuthi sikuthuthukisane njengabomama bakugqoke. Kuzoba silenye igrupu eye kuzama ukuncedisana ngesikhathi nxa kungaba lo monakalo umuntu ebhujelwe, siyakhipha imali sincedisane kweze umthwalo ube lula. Into nje sizizama yizona ziyani esakhula sizibona ekhaya ukuthi abantu babehlanganela kungaba lo monakalo, abantu bebhode bekhipha nje noma idola noma impuphu, thina-ke sikwenza ngemali ngoba sihlala endaweni ezitshiyeneyo lokuthi sihambelane.
Lapho lincedisa izibhedlela libe le mikhosi na yokubuthanisa imali khona ngabo ngaseNgilandi?
Asikaze sahlanganela, nje sizaqala ukuhlanganela lo nyaka ngo-December, but siyabhala khona phanti hayi kulinyanga sincedisa lesi sibhedlela asikhiphenini imali abantu befake ngoba sile akhawunti yethu yegqoka izindlovukazi. Noma nje kulinyanga lezi ezidlulileyo besingani sisilele ngoba mbone ngani sasibe lezinto eziningi de sizenza kunyanga le edlulileyo, sisilele ukuthi sihambise imali kodwa kuleyi sizahambisa ezayo. So siyabhala khona phana kuqembu lethu ukuthi asikipheni imali nje abakwanisayo sebekhipha then sesihamba kuyathenga ingubo siyabhala ukuthi kukhume imali engaka sifake lamabizo abantu abafakileyo imali ukuthi abantu abakhiphileyo nguzwani lozwani sesisiyathenga ke ingubo
lolo ke uhlelo okhulume ngalo lokuncedisana ukuthenga izindlu luhamba njani
uhlelo lolu kana kwakusenzwe ekhaya okungani ngamaklabhu ukuthi siyahlanganela sivumelane like okokuqala siqale sathenga indlu enyangeni lezi ezimbili ezidlulileyo besingabomama abangu-36 sathenga indlu yethu yakuqala singabomama so sathe sesiyirenoveta sesiyilungisa singaqeda ukuyilungisa sesiyithengisa sesiyabelana imali leyathi kathesi then usiqale enyangeni leyi sizabe sithengelana izindlu ukuthi ngenyanga sizabe sithengela omama ababili so singavumelana ukuthi imali ingakwanisa ukutshaya ngabantu ngenyanga imalini singavumelana sesikhangela ke ukuthi indle singazikwanisa ukuzithenga imalini bese sizilungisisa umuntu lomuntu ithole okwakhe kwenzela ukuthi siyaphutha umnyaka sibe sonke sesikwanisela ukuthi saba lokwethu nje njengabomama
unkosazana sithule Nicole Chuma isizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi obexoxa lo Praxis Jeremiah Ngesonto umanyano wabantu abadabuka emazweni angezansi kwezwe kazi leAfrika abahlala eMelika oweSouthern African Community USA uqoqe umbuthano wokujabula vendawonye kuwoswa inyama kudliwa kujatshulwa uMike Wobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mzobanzi Ncube oyisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika
akuqakathekile kakhulu ukuthi njengoba sinje singabantu be-Southern Africa uyabona ukuthi nxa sithole ithuba lokuthi sibuye sizohlangana njengoba ubona kunje silabantu beZimbabwe silabantu be-South Africa beBotswana beZambia beNamibia kuhle kakhulu ukuthi njengoba singabantu sivele e-Africa so e-Southern Africa abantu besadake kakhulu sihlangene sizozikhulumela nje inhlupho zethu sizamfuke lobudlelwano kuhle
kodwa saphatha udaba mayela ngamasiko Anti lamhlanje vele sikhangela ukuthakazela lamasiko ethu njengabantu abadabuka kuhlandzele lezikazi leAfrica iSouthern Africa. Ubona ngathi amasiko ethu ayafana na.
Well amasiko ethu ayahambelana angeke ngithi ayafanana ngoba kumele ukhumbule ukuthi sonke nje majority of us eSouthern Africa singabantu esingathi singamabantu.
Okay.
Uyabona? Amabantu zingabantu esikwazi ukuthi ehistory yasitshela ukuthi ngabantu abasuka eCameroon bonke and they migrated bonke besiye eSouthern Africa kunje kunje ngezikhathi zama 1000 years ago eliwaziyo khona ngale yabona so singabantu banye
ubona ngani uhlelo lolu kungaba othi ngibuze ngesinyizi ngaba yiexample ukuthi ithuba likhona ukuthi thina njengabantu abadabuka amazwe nathiyene singabamsana
akakhulu sibili because we are born with actually what we have observed in the diaspora. You'll see that in the diaspora, we really never have qualms that are there existing in Africa. Because in the diaspora, South Africa, Gulama Zambians, Gulama Lawins, Lapa, Songes Mandane, Sias, Kulumela, Sias, Polisela, we have one even Abandaba Gita Zimbabwe, Abandaba Kulumula Machuana, Lamanja, Vulama differences. Sias, Wosela, Sias, Kulumela, in the diaspora, we never really focus on our differences too much and that is exactly what we need to emulate to in ekhaya
umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika Ezinye izizalwane zeZimbabwe sezichotoze uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethekelela ezemvelo oluthi uzodwa abantu waseSouth Africa ulakho ungabi khona embukisweni weHarare International Carnival kulandela ukukhonona kukankosazana eyininira labanye. Asizweni umsakazo lodumo Ezra Chisa Spanda, unkosikazi sakhile lili nalo mpostoli miti entube bexoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube weStudio 7. Uspanda usungula lingxoxo.
Uma ubisa umuntu ovela ngaphandle Dube uyi-artist, we apply kuhamba kusona sivote bakhala ama videos bese ukunikisa isitifiketi sikabuye selamnika selakubukile bakuthola ukuthi hayi awuna into embenzakalayo lo muntu abantu abaphuma ku process benza ngamthoko umuntu ohamba emapunapuni emgwaqweni akayenza into enjalo uwenza ine discrete area environment evikeleke kathethe sizihamba ku carnival dube asinazelele into le ibingaso iso Harare International Carnival. Yipi Zimbabwe International Carnival, meaning ukuthi abantu bavela all over the world. Ukuthi abantu base Brazil, nababona last time babenjani. Ngona ukuthi babe lokhu zintanjana abantu, ivele lidlala phansi.
Madube,
uke iqiniso Dube, imajority yabo mama ka Thesi thinilu olutsha sibiro lokhamba ka Thesi. Hayi, isembatho sangaphansi. Sisigqoka mase sifike emalangeni abo mama. Abo mama abanisi sihambela vele sinjalo. Only that kuphela abangasozibona ukuthi umama lo ohambe njalo kodwa iningi labo mama bazihambela libe njalo bevele bengagqoka njalo kudala kwakuvele kuvunula yinje lami ngilazi izigqoko zokuvunula nxa sekufika ama-festival afana la imvuselelo yamasiko esintu lesindebele ngiyavunula ngizihambele ngingabile problem ngoba bengikwazi ukuthi ngigqoke into zami zamasiko into zami zesintu
sesilo mfundisi lapha-ke u-apostle Midian Dube
yebo baba
nanti udaba umfundisiwile udaba lukazodwa wabantu
sokubuye nazo into zama-carnival lezi esasivele esakhula singazibonanga thina ezimbabwe kodwa-ke mina engingakhuluma ngakho yikuthi ubunqunu lobu busuka bube too much ngiyabezwa abantu bathi ye uzodwa ungena endaweni ezivalekileyo you must be in South Africa to understand ukuthi sikhuluma ngani kube le abro eDurban manje ngoJulayi kwinto emdlalweni wokugidima kwamabhizodwa iDurban July. You should have seen into ekade igqokile ubenqunu nje umntana abantu ezihambele. This is a public place. So ukuthi abantu bathi bona hey uyangena endaweni ezinjani ubuntu kathi society yona isitheni Dube isipermissive kangaka. I-society yonke into isi-right akusela nto e-wrong.
Umpostoli Midian Dube, unkosikazi sakhile lili na lo Ezra Jesus Panda umsakazi olodumo. Kwezemidlalo lamhlanje sikuqembu le Highlanders, umsekeli kamqeqeshi u-Amin Somapiri sechiye umsebenzi. Umqeqeshi ngokwakhe u-Errol Agbay kasela ndlela yokucatsha ngomunwe kubika uJoseph Njanji.
Umqeqeshi weRoyal Albi ngomvulo ulobele inkokheli yeqembu le-Highlanders incwadi esithi imbangela yokuba iqembu lebhoso lingadlali kuhle yokuba akuzange kuthengwe abadlali abazothatha indawo zabagadli ababalisa uPrince Dube kanye loRodrick Mutuma bona sebeyadlalela amanye amaqembu kanye lokuthi umsekeli wakhe uAmin Somapiri umudla izithende. Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uNhlanhla Dube uthi ngemva kokuxoxisana loSomapiri phezu kwalolu daba lo mqeqeshi uthethe isinqumo esokuba kungcono ahlehle achiye umsebenzi ukuze u-Agbay aphefumule ngcono.
Xoxa ke loPiri na wathi hayi yena umsebenzi wakhe wenza ngenhliziyo ekhululekileyo ngoba usebenzele i-Highlander umntwana we-Highlander kodwa nxa ubasi wakhe embona engani umuntu omdonsela edakeni kungcono ukuthi ame eceleni ukwenzela ukuthi iqembu liphumelele nxa kuyikuthi nguye olenzela ukuthi lingaphumeleli kungcono ame eceleni ngenhliziyo enhle ekhululekileyo aphe ukhotsho Agbay ithuba lokuthi ayenze konke angakwenza akwenelisayo eyedwa ukwenzela ukuthi iqembu mhlawumbe lingaphumelela.
U-Agbay ubecele ukuba asebenze loCosmas Thando Zulu kodwa iqembu likwalile lokhu ngesizathu esokuba uZulu wasuswa esikhundleni ngoba engezwani loSomapiri njalo umelusi Mabaleka Sibanda nguyozabe ephathisa ndawonye loPeter Nkomo ongumqeqeshi wabonozinti. UDube uqhubekele phambili wathi yena inkokheli yeqembu ikhangelele ukuba kube le nguquko ekudlaleni kweqembu le-Highlanders kulandela ukuthiya umsebenzi kukaSomapiri.
Sikhangelele ukuthi kuzaba lokuguquka nxa kuyikuthi limqotho leli lokuthi bekungabe kungelamphumela ngoba bekulokuphazamisana lo msekeli. Sesizabona-ke ukuthi kuzahamba njani. Sikhangelele ukuthi bazivutheke abafana baziphakamiseke umqeqeshi wabo atholekele imklomelo edingakalayo ngoba akusela isikhathi sokudinga umthakathi khathesi. Nxa umthakathi elokhu engakatholakali akutsho ukuthi logulayo usezaze sihlele simphethe.
Iqembu le-Highlanders lizadlala.
Kwaneloko lamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo ngenjabulo enkulu ngontungamili Nkomo libe lobusuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.